Ibandla likhokhelwa nguPresident yaseNtshamisi yeMDC Alliance likhululekile kakhulu ukusebenza lobani oyisizwalane seZimbabwe ozimiseleyo kahle kahle ukuthi yena kavumelani lokubulawa kwabantu, kavumelani lokukhuquluzwa komnotho, kavumelani lento ezimbi ezenzakala kuleli zwe esifana labogugura undi, kavumelani lokutshontshwa kwabantu besambazwa besenzwa njalo njalo ofuna ukuthi ilizwe lethu lidlule kuleso sibanga. Hayi laba ababelokhu besithi ngoba salweli impi sifuna ukuthi senze sikuthandayo, ngoba umgabe sowafa sifuna ukuthi senze sikuthandayo, sicathe ngemva kwamgabe laba abacathe ngemva komuna. Hayi sifuna umuntu ophumele egcekeni, umuntu ovuma izono zakhe uyangena kubandla elikhulu leMDC.
Baba Mate,
angiboni ukumanyana Dube lapha ngendlela engibona khona kule ichathi yami engiye ngayikhopha from kuma-UT MDC ethi dissident, dissident, dissident. So ngiyananzelela futhi lapha kubusa i-tribalism, angeke beze behle ukuthi ukhuphe bengakwazi ukuthi bemanyane besebenzisane kunzima kakhulu la, angiboni impela.
Hayi mna ngakwenkana, never.
Mabhebhe ngamafutshane sibili, gqiba khona bama.
Akula muntu ozimisele ukuthi amlalele ene uzama her best endaweni sonke siyaziyo ukuthi nzima i-political field yeZimbabwe, asinto elula. And then into engizofuna mina ukutshela njengabantu MDC Alliance ukuthi sibanda lapho elizoyeka khona ukuthi lithi linizibi zezanu PF liyazidobha liyazivuma ukuthi zingangena kini. Okwakuqala salixolela sazitshela ukuthi maybe bazolitshela ukuthi njengoba lisithi ama-elections ayantshontshwa, antshontshwa kanjani. Selibonile kuvotiwe manje ama-elections yadlula laluza. So selibonile ukuthi akukho-ke indlela abangalisiza ngayo ukuthi kuntshontshwa ama-elections, ukuthi belitshele ukuthi abentshontshwa kanje, asilungiseni manje-ke liwine lina, aliwinanga sili, lilabo laba izibi lezo ezaziqothe kuzami. So mina into engayithayi ukuthi lina ihlukanani lokuthi umuntu okholisa umbuso weZanu PF le mali yabo athi uma eseqothiwe limthathe lina limfake kini, ngoba abantu bazagcina bengalazi ukuthi kathi lina lingolwaluphi uhlangothi kahle kahle. Yinto engakutshela yona right now.
Uyaphazama ngoba umuntu wonke weZimbabwe wakwaba izanu
sesiqedile.